atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kuStudio 7 ngolesihlanu mhlaka 6 kuMpalakazi 2019 ngentungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kugcwele la amavuzu phathi amayouth atshona khona and izikhathi eziningi sinanzelela ukuthi yikho kufiwela ukuthi bethole imikhuhlane. So imessage esilayo namuhla sithi njengama-youth be responsible, ungathatheki entweni lezi ezenzakalayo ngoba yikho lapho othola khona imikhuhlane leyi emkhulu.
Abohlangothi lwe-National AIDS Council bamanyane lezinye inhlanganiso ezizimeleyo ekunanzeni ilanga le-World AIDS Day wobulawayo.
Njengoba sekuphuma kubo-World Food Program ebesekungenzakala i-pressure i-demand to government ukuthi ize isi-approvele abantu bethu bathole nabo ukuhola ukudla. Okwamanje nje ukudla kuyafika e-plumtry sabe ejenti khona la e-plumtry sekuyadlula kuyemakhaya. So kukho into ebuhlungu ebantu.
Inhlanganiso ye-World Food Program ithi idolobho le-Plumtree ngelinye lamadolobho akhokhelayo elizweni ngenani labantu abalambayo njalo abadinga uncedo lokudla oluphuthumayo. Kuwoza Friday lamhlanje sihamba leqembu letangapasi liphethe idlaladelalo elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abohlangothi lukahulumende olubona ngokulwisana legciwane lengculaza olwe-National AIDS Council bamanyane lezinye inhlanganiso ezizimeleyo ezikulumsebenzi ekunanzeni ilanga le-World AIDS Day eMarisha Grounds elokishini le-Old Magwegwe koBulawayo bekhuthaza abasakhulayo ukuthi vekele umkhuba wokuya emicimbini abayibiza ngokuthi ngamavuzu phathi. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Bekungabizwa ozwayo emkhosini wokufundisana ngemiculo lokunye okokulibazisa uZulu ngokuziphatha kahle kanye lokuzivikela ekuthelelweni igcikwane lengculaza ele-HIV and AIDS. Umqondisi we-National AIDS Council wobulawayo, unkosikazi Senatra Nyathi, ukhuthaze abasakhulayo ukuba bahlukane lokuya kumavuzu party njalo balondoloze impilakahle yabo ukuze babe lekusasa elihle.
I-HIV iyehla kwama-age groups wonke kodwa ebantwaneni abancane ngenxa yamavuzu ngenxa yokungalaleli abantwana abaningi sebetholakala benomkhuhlane we-HIV. Bantwana abancane lisiphatheni libe nempilo ende.
Okugcizelelwe ngunkosikazi Nonjabulo Mahlangu obona ngokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni e-Community Working Group on Health.
Kugcwele la amavuzu phathi amayouth atshona khona and izikhathi eziningi sinanzelela ukuthi yikho kufiwela ukuthi bethole imikhuhlane. So imessage esilayo namuhla sithi njengama-youth be responsible, ungathatheki entweni lezi ezenzakalayo ngoba yikho lapho othola khona imikhuhlane leyi emkhulu.
Umsekeli kamqondisi wohlangothi lwezempilakahle kukhansile edolobho lakoBulawayo uDokotela Khulamuzi Nyathi uchasisa kabanzi ngendlela abaphatha ngayo umkhankaso wokwenqabela ukuthelelwana kwegcikwane lengculaza lalabo asebevele bephila legcikwane.
Mesokole episode kuthiwa idolutegrave. Idolutegrave liyana iyabonakala ukuthi iyasebenza kakhulu kuba nzima ukuthi igcikwane lithole i-resistance against idolutegrave. Thina lapha njengekhansili emaklinikhi yethu silamaklinikhi angu-19. Wonke amaklinikhi la angu-19 ayapha i-treatment for HIV mahhala kususela ebantwaneni kuze kuyofika ebantwini abadala. Then silama-partners ayehlukeneyo labo banenhlelo ezitshiyeneyo zokufundisa abantu mayelana lokuthi bengazigcina kanjani bengazivikela njani ukuthi bengatholi i-HIV nxa bengayithola bengathola uncedo bani.
Inhlanganiso ye-NAC iphakathi kokufeza uhlelo olwasungula ngomnyaka ka-2015 kusiya ku-2020 lwezinqumo zokulwisana lokumemetheka okuthelelanwa kwegcikwane lengculaza ezweni. Ilizwe leZimbabwe likhangelele ukuba kusiyafika umnyaka ka-2030 inani labathelelwa igcikwane lengculaza libe selehlile. Ilanga lalonyaka ele World AIDS Day belinanzwa ngaphansi kwendikimba ethi the communities make the difference. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Inhlanganiso ye-World Food Program ithi idolobho le-Plumtree ngelinye lamadolobho akhokhelayo elizweni ngenani labantu abalambayo njalo abadinga uncedo lokudla oluphuthumayo. Embikweni ewethu le izolo, inhlanganiso le ithe iNorton yiyo ehamba phambili ngesilinganiso sokungamachumi amahlanu lanhlanu ekhulwini. I-55% ilandelwa yi-Epworth kuzothi endaweni yesithathu kule dolobho le-Plumtree lona elilenani labalambayo abayisilinganiso sokungamachumi amane lambili ekhulwini 42.8%. Idolobho le-Marondera likuzinga lesine lilandelwa ngele-Chinoyi. Okumangalisayo yikuthi idolobho le-Beitbridge yilo elilenani labalambayo abalutshwana kakhulu lanxa nje lumango ulugwadule. I-WFP ithi abantu abalambayo eZimbabwe abamele baphathiswe ngokudla ngokuphangisa lifika ku-7.7 million. Sixoxele umgcini sihlalo wekhansili yePlumtree Town umnumzana Fanisani Dube yena othi muvi kakhulu umumo kuleli dolobho.
Hey, ngapha kuzima abantu balambile manje, abantu abasebenzi yamshiya bangisho isikhathi and abantu abavuna ngezivuno zange sibe kahle ngonyaka odlule. So ngalokho ke i-source of income le namaphrayizi yakhuphuka abantu abaka-afodi kahle, so indlala injalo ngokuthi abalambo zokuthenga abazange bavune kahle.
Inhlanganiso eziphathisa abalambayo siyazi kwezinye izigaba seziqalisile ukuphathisa abantu emadolobheni khona ngapho ePlumtree phakathi edolobheni kabakafiki.
Hayi, edolobheni bengakafiki, esiloku siphusha sicela ukuthi sincediswe njengama-councillors endawo nasemawadini lana. So abakafaki, abakawaphruvi ke lokho. Maybe njengoba sekuphuma kubo World Food Program, maybe sekungadlakala i-pressure ithi mount to government ukuthi ize isi-approvele abantu bethu bathole labo ukuhola ukudla. Okwamanje nje ukudla kuyafika ePlumtree, kufake JNP khona la ePlumtree bese kuyadlula kuye emakhaya. So kukwinto ebuhlungu ebantwini ngokudla bakukhangele, imumbu yafika, iyawuthi yafika idlule. Kodwa bona siloku sibazamele ukubakhulumela ukuthi abantu laba bayalamba labo njengabantu basemakhaya, Nkosi yami, abake bakhangelele nabo baholiswe. Okwamanje kodwa abakawaphruveli izidingo zethu or izicelo zethu.
Idolobho le-Plumtree njengoba lisemngceleni lelizwe laseBotswana, bakhona yini abangenayo kwele Botswana besiyadinga ukudla?
Bangabe khona abalento zabo lake abanemali, kodwa-ke ukhumbule ukuthi i-currency yaseBotswana iqinile kudlule yaseZimbabwe kanye nerandi. Ngalokho-ke kubonisa ukuthi kuba nzima ukuthi utshintshe ibhondi yakho yaseZimbabwe or ngithi local currency uyenze ipula. So ngokunjalo nje kuyabazimela abantu ukuthi baye ku-shopping lelaliswe, ngoba kahle kahle ukudla la eZimbabwe okuthengwayo kukhona into engekho yimali. So uma ungenamali yokuthenga local, imali yokutshintsha ibe lipula uzoyithatha kuphi?
Umnumzana Fanisani Dube ngumgcini sihlalo wekhansili yedolobho le-Plumtree ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ekhona le e-Plumtree.
Le i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 Medium Wave, la ku shortwave 6175 la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave la ku shortwave 4930 13860 la ku 15460 kilohertz ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930 13860 la ku 15460 kilohertz kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Abatshayeli bathi ukusilela kwamafutha ezimota awedizili lawepetrolo kuqhubekela phambili elizweni njalo sokuphazamise inhlelo zabanengi kwezokulimala kumabhizimusi. Umphathintambo kahulumende obona ngezamafutha lamandla kagetsi umnumzana Fortune Chasi utshele idale lekhabhinethi ngolwesibili kuyona le iviki ukuthi inkampani ye-National Oil Company izasebenza ingelamkhawulo ukulethela ilizwe amafutha aneleyo. Kodwa umnumzana Albert Mhlanga ongusomabhizimusi njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC uthi kwakufanele uhulumende alungiselele kusese lesikhathi.
Indwendwe zefueli lokhu ziqhubeka zisiba khona especially kuthangela izolo besamangala sibi ukuthi lapho okulayinelwa khona ifueli sibone abantu sebelayina ukuthi ifueli isishoda. Sananzela ukuthi into adishoda kakhulu kumaviki apheleyo yidizili. Pho-ke abantu abaningi besebenanzelela ukuthi ipetro ledizili ibisichiphile kumkambo omaketi black market ngoba ibisithengeka ngamayusa lamarani. Kuliviki ke emkambo omnyama lakho kukhanya ngani amayusa angani ashoda mbijani. Yikho sokubangela ukuthi sesincintisana layonale ekhona emagalaji. Kodwa thina besikhangelele ukuthi le ingabi yinto engaba lohlupho ngoba i-government bekufanele by now bayakwazi ukuthi isikhathi sokulima, isikhathi se-holiday. Lanxa nje uminista echasisa ethi kabanikwa amaplani angazi ukuthi ukhuluma ngamaplani aphi ngoba kufanele by now ngitsho lo muntu njengakho ku-government ongekho kukampani uyakwazi ukuthi isikhathi esibhizi. Abantu bonke bayamuva lapha lalaphayana kodwa hayi bona bakhanya ngani nje bathembe khona ukukhuluma emoyeni lapha kuground bengayenzi lutho kuzayenza abantu bathwale nzima ukuthi baqedise ukulima njalo lokuya kuma-holiday njewana kunje. Lanxa nje kungela lutho abazabe belulanda ku-holiday kodwa abantu kufanele baye emakhaya.
Kulihlupha njani lokhu njengabo somabhizimusi?
Kakusasebenzeki kumabhizinesi ngoba indlela osokuchajwana ngayo nxa umuntu ethe wacela uncedo ngemota uyamangala. Bengilabangani bami abanye engibananzelele abathiwa ngamabhasi la ayeGoli. Nxa umuntu ethe wathatha iteksi wayaphenduka esigodini ngeteksi bamchaje 400-300 rand. I-300 rand nxa uthe wagada ibhasi ibiyi-350 rand kuyawufana nokuthi umangoloyo sewuphinde kabili ngenxa yokushoda kwefuel. Okuyukuthi kumabhizinesi le ndlela esithajana ngayo ukuthwala izinto ezithwalayo seziphose zidlule yona leyo iprize zero yakuzithwale ngayo uze uphose ukuthi hayi ngcono uziyekelezi khonapho usalule mali yakho.
Lokhu siyabona njalo ukuthi kuhlangene lo kuswelakala kwamagetsi.
Abezwalokhu bekhuluma ngokuthi amanzi ayashota kuzambezi le mtshina ngale e-1K iyafa kodwa okuliqiniso ukuthi lapho abathenga khona imtshina sile qiniso kababhadali bathenga nje ngomlomo kube kuphelile. Nabesikhangela ukuthi imali le abayithathayo kakhulu bayibhadala lapha amagesi abawathola khona eScom e-South Africa ne-Mozambique yiwo amagesi angasinceda.
Umnumzana Albert Mhlanga ngusomabhizimusi njalo uyisiphathamandla sebandla le-MDC ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Uyaqhubeka eZimbabwe lasemhlabeni jikelele umkhankaso wokulwisana lokuhlukuluzana ezindlini o-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence oqale ngenyanga edluleyo usiyaphela mhlaka-10 kulinyanga. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Umqondisi we-Women Coalition of Zimbabwe, uNkosikazi Mildred Sandi Moyo, uthi kobulawayo baqoqe ukusungula kusasa uhlelo lokulwisana lodlakela, hathi emakhaya kuphela kodwa lasemsebenzini.
Ngobaba abaphakamisa ukuthi omama mabangahlukumezwa. Ukuhlukumezwa kubuya ngendlela eziningi. Kulokuhlukumezwa kokuthi omama bayachaywa ezindlini lemsebenzini. So kutsho ukuthi ngekhaya laphandle emsebenzini kulokuhlukumeza kwabomama. And omama bathi hayi, labo abasihlukumezayo, labo asisukumeni sikhulumisane labo, labo abangasihlukumeziyo abangobaba labafana abancane asihlanganisene amakhanda ukuze sizame senze ukuqeda kokuhlukumeza komuntu ongumama.
Osakhulayo uYolanda Banda uthi ujabuliswa ukuba omama sebelelungelo lokukhuluma bemelana lodlakela.
Hayi, mina ngithabela kakhulu ukuthi abomama sebesiba lelungelo lokuthi bahlangane bakwanise ukukhuluma silwe ngendaba leyo yokudlengulwa ngabo abo baba kwabomama.
Unkosazana Thembelihle Sivanda osuka kuward 8 emzilikazi Makhokhoba kobulawayo uthi uyasekela uhlelo lokulimukisa abantu ngokumelana lodlakela ngoba isigaba sakhe sinenani elikhulu labantu abathinteke yilolu dubo lodlakela emakhaya.
Hayi, uhlelo salusekela kakhulu considering ukuthi my constituency Makhokhoba is one of the one with the highest rate yokuhlukumezeka kwabomama bechaywa ezindlini nabantwana bedlangula. So kuqakathekile ukuthi silulusekele uhlelo lolu ukwenzela ukuthi omama sibafundise ukuthi nxa sokwenzakale into enjalo babekwazi ukuthi bathathe inyathelo bani.
EneZimbabwe ngelinye lamazwe aqakathekisa ukunanzwa komkhankaso owe 16 days of activism against gender based violence onanzwa lonyaka phansi kwendikimba ethi Orange the World Generation Equality Against Rape. Kusasa kobulawayo kuzaba lomkhosi enkundleni ye White City wokulimukisa uZulu ngalomkhankaso lapho uZulu akhangelelwe ukuthola amacebo okuthi angazivikela njani kudlakela lolu lokuziphatha lapho esehlelwe yilolu dubo ukuze kube lokuhlalisana kuhle emakhaya. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Livestock lamhlanje sikhangela umumo wendlala obhekane loZulu weZimbabwe lonyaka. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Sindene kwezivela eMelika. Kufe abantu ababili kwalimala abambalwa ngemva kokuba omunye undoda evuke ubhova wadubula emphakathini enkambeni yebutho e-US Naval Air Station esigabeni seFlorida. Lokhu kwenzakale emadabuka kusa. Kufe abantu abane abagoqela umshayeli wenkampani ye-UPS izolo ngemva kokuba amasela entshontshe imota le lapho sebegijinyiswa namapolisa ngezansi yeFlorida. LeBotswana lithi izifuyo ezigoqela inkomo, imbuzi kanye lamadonki ezedlula inkulungwane zantshontshwa ngabeZimbabwe kusukela ngomnyaka ka-2015 kuze kube namuhla. Intatheli zindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
Umphathintambo wezomvikela kweLebotswana umnumzana kaHiso Musi utshele idale lephalamende ngolwesibili ukuthi udaba lokuntshontshwa kwezifuyo zisiya eZimbabwe solukhathazile. kusukela ngomnyaka ka 2015 uthi inkomo esiphosa sibe amakhulu ayisilakalolunye imbuzi edlula ikhulu kanye lamadonki aphosa afika amakhulu amabili kwantshontshwa kwasiwa eZimbabwe. Ujele idale ukuba sebezamile ukukhulumisana labe Zimbabwe phezu kwalolu daba ikakhuluma bele mhlangano yeminyaka yonke phakathi kwamazwe amabili e-Joint Permanent Commission. Njengendlela yokwenqabela kuntshontshwa kwezifuyo, umuzi uthi uhulumende weBotswana usengezelele inani lamapholisa alinda esigabeni esibhekane kakhulu lalolu dubo. OweBotswana osuka esigabeni esibhekane lalolu dubo semabolwe engumlimi uMnumzana Siyamo Mpho uthi kuqakathekile ukuthi udaba lolu lulungisiswe ngokuphangisa ngoba kade abalimi bekhala ngolahlekelwa isifuyo.
Most of the these people they rely on this.
Abalimi abaningi baphila ngezifuyo, ngakho ngibona ukuthi uhulumende bobabili kumele baxazulule lolu daba ngoba lungagcina lumemetheka lusiba ngokunye.
Possible because it will escalate into something.
Udaba lokudutshulwa kwenkomo zeZimbabwe uthi lalo kumele luhlolisiswe ngoba ludala ukufuthelana phakathi kwezizalwane zamazwe womabili. UMnumzana Nkosi Ndiweni weZimbabwe esenzela ezigabeni semngceleni uthi udaba lokuntshontshwa kanye lokudutshulwa kwezifuyo selukhathazile njalo kumele abakhokheli bamazwe omabili bakhulumisane ngalo.
So yikho lokho sokusenza itension enkulu kakhulu ngoba abalapha sebezonda abantu bekhaya, abekhaya bazonda abantu balapha. Uthi ekugcineni kuyagcina kuganyulwana sibili.
UMnumzana Mthabisi Dube ohlala eGabroni laye uthi ngombono wakhe udaba lolu sokumele luphuthunywe lulungiswe masinya kungakanekeleli phambili.
Ngibona ngathi okuqakathekileyo ukuthi amazwe womabili kumele ahlangane kuhlalwe phansi kukhulunyiswane ngendaba leyi ngoba abeZimbabwe labo bayakhala ukuthi inkomo zabo ziyabulawa uma zingacrossa zize kule Botswana. Labe Botswana labo bayakhala bathi kusukela 2015 inkomo ezingaba yi 1000 lembuzi lamadonki kutshontshiwe kutshontshwa eZimbabwe.
Ilunga ledale lephalamende elimele isigaba esilabalimi abaningi abakhala ngokutshontshelwa isifuyo eseBobiro, uMnumzana Lucas Taulo uthi osekunzima ukuthi sekuliwa okumgceke abeZimbabwe bengena bethatha isifuyo libahile besithi nabo ezabo inkomo ziyadutshulwa. Abanye abedale lephalamende eBotswana bakhuthaze abaphathi ntambo abagoqela ababona ezokulima kanye lezomvikela ukuthi bazame ukuthi kukhuliswane labeZimbabwe ngoba umhlophe ukuthi isimo kasisesihle. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseGabron kwele Botswana.
Umqeqeshi weqembu lenguqu elimela iZimbabwe kumncintiswano weCAF Champions League LAFC Platinum Lizwe Sweswe uthi ukhangelele ukuthatha yomithathu imiklomelo lapho iqembu lakhe elizadibana khona lele eTloile du Sahel elakwele Tunisia kusasa. Kubika uJoseph Njanji.
Usese utshele intatheli zindaba ukuba uqakathekileyo yokuba bona balungiselele ukudlala umdlalo oyinguqu bedinga ukuba benqobe njalo kabalungiselelanga becabanga ukuba iqembu le-Etoile du Sahel ngelinye lamaqembu alodumo kuzwekazi lase-Afrika.
Njengomqeqeshi lama-players okukhulu kakhulu ukuthi imidlalo onke esiwulandle siyawudlala into esicabanga ngayo kakhulu unqobo, singakhangelanga okuningi, singakhangelanga ama-statistics loba ini. Kodwa okukhulu ukuthi kona thina sidlale ngesidlalela kunqobo.
Iqembu le-FC Platinum linqotshwe nge-2-1 liqembu le-Al Hilal lemdlalweni walo wokuqala wesibaya sikaGroup B kumncintiswano walo nyaka weCAF Champions League. Njalo imbiko evele khona le kwele Sudan ithi leli qembu lidlale kuhle kodwa lehluleke ukusebenzisa amathuba eliwatholileyo lase liphinda njalo liyekethisa ukuvimba emuva. USweswe ukhuthaze abalandeli bomdlalo wenguqu ukuba babuye bezosekela iqembu le-FC Platinum ngoba phela limele ilizwe leZimbabwe kulo mncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika.
Ya, usekelo lwabo siyaludinga kakhulu njengoba sidlala lapha asikhona asimelani isiplani namuhle asimelele lizwe lonke jikelele. I think khona khona ukuthi bona basisekele babe bazosekela lapho kuze sibe umdlalo.
Ngokwesibili, ukuba iqembu le-FC Platinum lifinyelele ukudlala kusigaba sezibaya kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika, ikanti iqembu le-Etoile du Sahel selike lagcotshwa ukuba zintshantshu zezwekazi lase-Afrika ngemva kokunqoba kumncintiswano we-CAF Champions League, CAF Super Cup, CAF Confederation Cup kanye laku-African Cup Winners Cup komunye umdlalo wesibaya sika Group B iqembu le Al Ahli elakule Egypt lizanqikilana lele Al Hilal lase Sudan namhlanthambama. Imidlalo yeviki lesibili ithola iqembu le Al Hilal kuyilo elihlezi phezulu engalane elinemiklomelo emithathu okulinani eliphethwe liqembu le Etoile du Sahel, kodwa umehluko kuyikuba iqembu le Al Hilal lona lihlehle kabili lapho linqoba ele FC Platinum nge 2-1 kuthi ele Etoile du Sahel lona linqobe ele Al Ahli nge 1 kanya. Kusenjalo namhlanthambama kuzagcotshwa umdlali ongeyodlale ukudlula abanye bonke kusigaba seKasilaka Premier Soccer League emkhosini ozaqhutshelwa esikolweni iHarare. Lo mdlali ukhangelelwe ukuphuma phakathi kwabadlali ababalisa uJoel Ngodzo weqembu leCapes United, uPrince Dube weqembu leHighlanders, uRalph Kaundera weqembu leTriangle, uNeva Tikere weqembu leFC Platinum kanye loNozinti weqembu leHighlanders uAriel Sibanda. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuhlelo Woza Friday lamhlanje sihamba leqembu letanga pasi lona elisanda kwethula idlalate lalo elitsha elilesihloko esithi Vakalanga We.
Vakalanga kalani pasi mulebeleke. Atina batungamili, atina balebeleke. Jahando kabataya. Mpango ya bota. Ye gole za mkazi. Gole za mkazi.
Leli lidlalate laleli qembu elesibili njalo liphekwe ngobunono lobugabazi obukhulu njengela kuqala abalethule ngo 2012. Iqembu leli lidabuka eNkwana ePlumtree kodwa lihlabela likwele Germany. Umkhokheli wetangapasi uSinini Ngwenya uthi baza kuyalethula eZimbabwe leli dlalade ngesikhathi seKhisimusi.
Sizama ukuthi silonje le album khona lekhaya, kodwa hayi abantu bazowaziswa bengabe sihlandela kuFacebook nakuwo-YouTube so basilethe information out to abantu bebekwazi.
Iqembu leli lihlabela ngendimi ezigoqela isiKhalanga, isiNdebele, isiKhiwa lesiJelimana. Kungoma le ethi Elila uNgwenya uthi bakhuthaza ukuphakanyiswa kwabantu besikhalangeni ngohulumende kanye lolimi lwabo. Siyake sibone Ngwenya lisenza amagigi khona ngapho kwele Germany, kugcwala mpela abelungu njalo bekhanya bekholisa lanxa nje bengalwazi ulimi. Kwenzakala njani khonoko?
Kakhulu umusic bathi music knows no boundaries. Sinezingoma zesikhalanga esikhule sizithula noma esikolo noma echurch ezinesizizwa ngezangoma, yizo abazithanda kakhulu. And ngoba sinama-shows amaningi njalo abantu besibona live kuba nomehluko yabo, akufani nje noma usizwa kuradio. So lalokho kuyancedisa ukuthi bawuthenge umusic wethu.
Le ngethi ngiqome ntombi
omantombi.
Abalandeli ungabatshiyela wapha amazwi Ngwenya?
Basisapotile ngazo zonke lezithatha abasikhohlwanga nokufika South Africa kwezindawo ngifike nje ngidlala isigingqi, abantu besicula ingoma zami kuhle kakhulu, kuyasijabulisa. Sinokuthi hayi siyabonga.
Liphuma-ke enkundleni iqembu letangapasi ngalidlikizane ethi
abayithandisiswenabantu siphila emhlabeni omaphumi.
Tangapasi vese qibela uhlelo lwethu besihlabela kamnandi olivalelisayo ngontungamili inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.